Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 27 kuLwezi 2021 usithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. Uhulumende weSouth Africa uthi useqalisile ukukhulumisana lamazwe asevimbe indizamchina ezisuka emazweni angezansi yezwekazi leAfrika agoqela eleZimbabwe kulandela ukutholakala komkhakha omutsha wobukhali owegcekwane leCOVID-19.
Kanti kunemikhakha eminingi etholakale endaweni ezishiyeneyo ngokungemva kokutholakala amazwe amanye akakaze aziphathe ngendlela la mazwe ezwekazi laseYurophu aziphathe ngayo. Kungakho lukhona ubandlululo olukhulu esilutholayo olubhekiswe ebantwini base-Afrika.
Ibandla lezombusazwe lisanda ukubunjwa ele-Freedom of Rights Under Sovereignty namhla lethule umphakathi ibhuku elimomethe iziqondiso zalo ele-manifesto. Sixoxa lomhlabeleli wenkayi uSikhosana Buhlungu osanda ukucula kwele South Africa eGwanda njalo obecula iseVictoria Falls namhla ntambama eComfort Pub and Grill.
Hayi, into engithabisayo eSouth Africa angithabethi indawo engangiqalisa ukufika kiyo ukuthetshelwa yingwe kuzalwe ngumama lobaba. Bangithakazelela kakhulu angithiwa ngabantu abake bambona. Ngafika eHeathrow, ngafika eThembisa, ngafika eCresta.
Zonke lezi ndaba nezinye ngizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhulumende weSouth Africa uthi useqalisile ukukhulumisana lamazwe asevimbe indizamchina ezisuka emazweni angezansi yezwekazi leAfrika agoqela eleZimbabwe kulandela ukutholakala kwegcekwane leCOVID-19 elitsha kulelo lizwe, esithi bekungadingeki ukuthi kuthathwe leli nyathelo. ELeSouth Africa lithi amazwe aphetheyo awathathi inyathelo elifanayo kungatholakala kulegcekwane elitsha kwamanye amazwe njalo kusabandlululo lwamazwe ase-Afrika. Kukanti kuzaphazamisa inhlelo zokuvakatshelana kanye lokuqhutshwa kwamabhizimusi. Amazwe la abalisa eleBrithani, eleMelika, eleFrance lamanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Vusumuzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Africa Diaspora Forum.
Ngendlela esibheka ngayo sibona ukuthi uhulumeni weSouth Africa indlela abuka ngayo ukunqatshelwa kwendiza nabantu abasuke kwele Africa ukuthi baye kwelaseYurophu, sibona ngathi iqinisekile ukuthi kukhona ubandlululo olukhona, ngoba uhulumeni weSouth Africa uthi ukutholakala kukhakha olutsha lwegciwane lolu uye wakwenza kwabasobala basadingisisa ukuthi ngabe kwenzakalani ngalo. Kanti kunemikhakha eminingi etholakale endaweni ezishiyeneyo ngokungemva kokutholakala amazwe amanye akakaze aziphathe ngendlela la mazwe ezwekazi laseYurophu aziphathe ngayo. Kungakho lukhona ubandlululo olukhulu esilutholayo olubhekiswe ebantwini base-Afrika, ngoba nakho nje kusukela naseqaleni kususela kukho khona ukugoma ama-vaccine akakaze atholakale ngendlela eyanele kahle hle lapha kwelase-Afrika, ngoba amazwe aphesheya abonakale ethenga egcina lama-vaccine ukuze angafinyeleli kuzwekazi le-Afrika. Kusho ukuthi sibona khona manje ukuthi kusobala ukuthi la mazwe lawa azitshela ukuthi hayi, abantu be-Afrika kabangasizi kubo, kabafele ngapho kude bodwa. Kungakho sithi asiyithathi kalula nathi njengenhlanganiso lendlela lamazwe awezwekazi kakhulukazi laseYurophu aziphatha ngayo, ngoba kusikhomba khona ukuthi uma i-Afrika ingabasebunzimeni, cha, izobisele yodwa nje.
Kodwa ngezinye indlela bekungalunganga yini ukuthi amazwe la enze njalo ukwenzela ukuthi evikele ukumemetheka kwaleli
gciwane? Ngeke sithi thina amazwe lana kuyindlela yokuthi avikele, ngoba ngabe kwakuyindlela yokuvikela ngabe lokhu kwenziwe ekuqaleni mali gciwane liqala ukuvela, ukuthi kube nokuvalwa kwemingcele nokuthi kungabi nokuhamba. Lokhu sikubona njalo kuyinkinga kakhulu, ngoba nakho kuqala kusuka lapha kwelase-Afrika, kanti amazwe asesengxakini ngalesi sikhathi yiwona wakaseYurophu. US wabona eseqale ukuba nokubhebhetheka okukhulu, akukabi khona ukubhebhetheka okukhulu kusuka lapha kwelase Africa ukuthi singaye sabela ukhakha kumbuhlobo oluthile lwegciwane silubone soluyingozi enkulu, kodwa kwehlula ukuthi kuvikelwe yona nje iqala nje igciwane lecorona ukuthi livalelwe phansi. Kasikuboni kuyindlela ekhomba ukuthi abantu baziphatha ngendlela efanayo kuzo zonke izikhathi, kodwa sibona ukuthi baziphatha ngendlela ehlukile uma kuyikuthi into isuka kwelase Africa. Kulula uma kuyikuthi imikhuhlane isuka emazweni angaphesheya, kungcono akunandaba ukuthi bazivalele bona babhekane nayo bafuna ukuthi bayithelele nangapha kithi Africa. Kodwa mase kuthiwe kunento etholakala Africa engenhlanga bafuna ukuthi sivalelwe thina sife sodwa, akukuhlanga nje lokho.
Lo umnumzana Vusumuzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Africa Diaspora Forum, esixoxelayo ese-Johannesburg kwele-South Africa. Kusenjalo, umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantine Ochikwenga ubikwa isithi uhulumende weZimbabwe uliqaphele leli gcikwane, njalo usekhuthaze abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Sikhuluma nje ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abantu asabehlatshwe lijekiseni sebefika phose izigidi ezine 3.7 million. Ibandla lezombusazwe elisanda ukubunjwa ele Freedom of Rights Under Sovereignty, iFORUS, namhla lithulele umphakathi ibhuku elimomethe iziqondiso zalo ele manifesto ngesikhathi lilungiselela ukhetho lomnyaka ka-2023. UMavis Kama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Esethula umbiko wakhe emahofisini aleli bandla eBelvedere Harare, umkhokheli walo uNkosazana Manyara Irene Muyenziwa utshele umbuthano wabalungiselela ukuncintisa kuzikhundla zokuba ngamalunga edale lephalamende kanye lakubo manisipala ukuthi akumjabulisi yena lebandla lakhe ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe ziqhubeka zisenqatshelwa ukuphatheka kukhetho. Uthembise ukuthi lolu ludaba asezaluhambela emahofisini achiyeneyo kunsukwana ezilandelayo.
That's one of the things that actually the electoral reform is not actually allowing and putting in a hindrance in terms of allowing diaspora voting into this country, because there shouldn't be
any izinto lezo elokho zingavunyelwa ngumthetho olawula ngezokhetho. Wona usuka ube ngugoqo kwezokuvunyelwa kwalabo abakwamanye amazwe ukuba baphatheke labo kukhetho. Kasikho isizathu sokubalela ukuvota ngoba ngendlela engikuzwisisa ngayo bayayihlawula imithetho yelizwe ngendlela yokuthumela abasekhaya imali zokuziphilisa. Leli lizwe limi nje kungenxa yalabo abakwamanye amazwe.
Umnumzana Pikoyas Sibanda, ofuna ukuncintisa kusikhundla sokuba ngummeli wesigaba seBulawayo ephalamende, ulandisa ngokubangele ukuthi abe yingxenye yaleli bandla.
Phande ukuthi ikhokhelelwa ngumuntu ongumama, nginanzela ukuthi okunye nje okuhlukile ngaye ngikhangela amanye amaphathi lasengengabona, nginanzela ukuthi ngumama olenhliziyo uPresident Reforas, ngumama oziphilela ngaphandle kwelizwe, but ukukhethile ukuthi wothi ngisuke lapho engikhona ngibuye ngizozizama ukuthi ngibile abantu banje.
Isakhamuzi seKambuzuma edolobheni leHarare umnumzana Moses Ngwenya uthi ufisa ngaye kuyafezeka konke okufunwa yileli bandla lokumunyethwe lugwalo lwemanifesto yalo.
Ngoba lathi thina njengabantu besiNdebeleni sikhangelele ukuthi sithole umuntu ozasimela, hayi khona ozasimela abe ngumuntu lwana okhothamathe omunye umuntu, kodwa ame eqinisweni ukuze kube lesisombuluko ezimpilweni zabanye abantu. Ngoba singananzelela ukuthi iningi labafowethu bangaphandle kwamazwe esiqintini semathebelelendi, ayisukuthi ukuthanda noma ikuswela, kodwa ukuthi umumo wakhona awubavumeli. So engikukhangeleleyo mina ukuthi khonokho akugqugquzeleleyo ukukhuluma ngani kuyangena kufake into practice yena ngokwakhe ukuze abantu babone bamthembe njalo bamfake esihlalweni.
Ugwalo lolu lubeka sobala inhlelo zaleli bandla ezokulungisa umnotho welizwe ukulondoloza ilungelo loluntu ezokulima ezokwemba amatshe aligugu ukusungulwa kwemisebenzi ezemfundo uguquka kwezomkhathi climate change ukuthwala kwempahla kanye lokunye okunenginengi okuphathelane lentuthuko yelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakade betshengisela enje bavimbe iqula lebutho leFrance kulelo lizwe namuhla lisanda ukuchapha umngcele livela eBurkina Faso lapho ebelikhona lisehluleka ukwedlula ngenxa yokutshengisela abantu besola uhulumende walelo lizwe. Owesifazana ohlobo lwesikhethisho bevela kwele Iraq ube ngomunye wabantu abangamatshumi amabili lasikhombisa abavela kwamanye amazwe obhubhileyo ezama ukuchapha phakathi kwele Bhilithane lele France. Wezemaphandleni. Izakhamizi zemaphandleni zithi kumele kubunjwe imithetho ezaqeda udlakela oluqhamuka emakhaya ukuze inani labahlukuluzwayo lehle. Ngesikhathi kunanzwa amalanga alitshumi lasithupha omkhankaso wokuqeda lolu dubo owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, u-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Izakhamizi eziqoqelazo zithi ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 okudale ukuvalwa kwelizwe nge-lockdown kubangele ukufuthelana kumdeni emningi kanye nokukhuphuka kwenani labahlukuluzwayo. Unkosikazi Saziso Khumalo Insiza ngomunye walabo abakhala nge-lockdown.
Ubani abantu bebelezi ndlela akade bephilisa ade bephike bephila ngazo bele bethola izinto zokuthi zibasise pho leziyana zinto zingasekho abanye baba lama-stresses bagcine umuntu vele engasenelisi ukuthi abeke akubekezelele lokhu kugcine sokusiba lokukhuluma ukhuluma okungakhiyo okugcina kusenza ukuthi kugcine kusiba lokulwa.
Ngokunjalo unkosazana Senzeni Maphosa isikhulumeli sabathi ezansi emaNdebeleni kubandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Samisa uthi kuyadingeka ukuthi imithetho efana le-Marriages Bill ipasiswe ngokuphangisa ukuze banqatshelwe udlame emakhaya.
Imithetho nxa ingafakwa evikela i-gender-based violence ifakwe ngendlela yokuthi ize ibe khona ku-constitution ukuthi ingalo yomthetho ibisisebenza ingakhethi mhlobo. Icela futhi ukuthi kuthazwe abaphathi bamasiko ukulahla kumbe ukunanzelela imithetho yosiko ephula amalungelo abantu.
Unkosikazi Nonhlanhla Mlotho osuka kuWard 4 eMatoko South uthi abahlukuluzwayo emakhaya bayaziswela indawo zokuphephela.
Emakhaya amaningi indawo zokuphephela ziyasilela, zithi zisilela zinjalo kubuya futhi kusilele indawo zokunikeza i-counseling kubomama abahlangabezana lokuhlukunyezwa. Kungani lapha kuma-health centers ethu, amakliniki, izibhedlela, kuma-community centers ethu ngathi kungaba le ndawo zokuthi omama laba abahlangabezana le ndaba lokuhlukunyezwa lokhu bakwazi ukuthi bayethola i-counseling.
Umnumzana Love Moncube esingenjalo isakhamuzi seMatobo uthi iningi labesilisa lifela ngaphakathi lapho lihlukuluzwa ngabesifazana.
Akuvamanga ukuthi omama besihlukuluze njalo kuba nzima mangikhangela maybe kubobaba ma behlukuluzwa ezindlini kabakhulumi wabo abavuli amakhesi. But ke masizixoxela nje singamadoda angikadibani nendoda ethi yahlukuluzwa ngumfazi okungangokuthi nginanzelela ukuthi esikhalangeni lapha thina komalaba omama bayahlonipha kakhulu obaba, lathi siyabahlonipha.
Umqondisi wenhlanganiso elela amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe unkosazana Sethekele Jabangu uthi iningi labomama bemaphandleni leyiswela imfundiso ngamalungelo abo.
Abomama abaningi nabantwana abaningi esihlangabezana nabo abawazi amalungelo wabo, abakwazi ukuba mangabe uhlukunyeziwe kumbe uhlukunyezwe ngokocansi kumbe uhlukunyezwe emzimbeni or uhlukunyezwe emoyeni or uhlukunyezwe kuphi, abakwazi ukuthi bagijimele kuphi ukuthi bayobika udubo abalalo.
Khuluma lentatha izindaba ngolwesithathu umsekeli kamphathi Ntambo obona ngezibhadalane labesifazana unkosikazi Jennifer Mhlanga uthe amapholisa agcizelele ukuthi ngempela izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabesifazana ziyakhuphuka njalo labesilisa labo bayahlukuluzwa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert.
Lingani lichona njani zilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Methuseli Moyo, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eqeqetsha ekolijini lemfundo yaphezulu eleNUST. Mnumzana, ngokubona kwakho ukhetho lungahamba njani esigabeni semathebhelelendi kakhulu nxa sikhangele umqhudelwano oyakukhona phakathi kwebandla lezaphu lemthwakazi kuyaba kuthathelwana yini abavoti?
Ukhetho 2023 lukhanya luza wabhizi kakhulu, baningi abalungiselelayo, amabandla alungiselelayo. Kukhanya umthwakazi emaraphila baya bekhula. Izaphu sibonile ivela kuCongress, ikhanya ngathiwa ibuye ilomfutho ukwedlula ebivele yikho khona. Ngokubona kwami amabandla lawa angiboni ukuthi wona omabili athathelana abantu. Ngiwabona ethatha abantu, ethathela iZanu PF leMDC kakhulu. Abantu kade bevele bekuZanu PF leMDC, so yikho labazabe becutshwa khona, bethathwa khona besiya kumthwakazi, abanye besiya kuZaphu. Sokuza kuya ngokuthi kuyabe kuhletshune okunganani. Kungenzakala kwezinye indawo kuhlephuneke kakhulu enxesithi kweMDC kube sokusiza iZanu, kumbe kuhlephuneke kakhulu kuZanu kube sokusiza iMDC. Kungenzakala njalo ukuthi kwezinye indawo iZaphu ngokubona kwami ikwamise ukuthi ihlephune la ukuthi ingaphuma lamawadi. Okwama-MP singakubona kuya kwesikhathi, kusika ngokuthi imisa njani inhlelo zayo. Kodwa imihlangano yayesiyibonileyo iyenza khathesi nje emalangeni adlulileyo, hhayi iyathembisa mihle.
Nxa sikhangele ibandla le-MDC ingqazombili, i-MDC T le-MDC Alliance, wena ubona njani?
MDC T ngingayibiza njalo, ngimbe ngithi MDC le ekhokhelwa nguMonzora, hayi angiyiboni isiba lethuba elihle. Ingathi nje abantu bazakhohlwa ngayo, mkhohlwa ngayo. Ukwenza kwayo isuke yangaphumeli kuhle egcekeni ukuthi kanti yona ivele isebenzisa iyaku-opposition kumbe yakuzanu PF. Kuzothi leyi ekhokhelwa nguChamisa esingayibiza nje sithi i-alliance iqinile. Sike zabona uChamisa ephume sebantwini bamjabulela kakhulu, kuyatshengisa ukuthi singathi abantu ulokhe elabo, njalo ungathi nani liyalikhula. So ngokubona kwami le enye MDC elaboMonzora leyi, hhayi angiboni ukuthi kuzayihambela kusho ekhethweni, kungaba kubi kakhulu kibo. Hhayi kukhanya kuyala, bayazama bayawine emakhothi, bayibambe esidukwini emthethweni, kodwa kuground political kukhanya kuyabahlula.
Ibandla leZanu PF ke lona ulibona njani? Lilakho na ukuthi linqotshwe ngamabandla aphikisayo ikakhulu leMDC Alliance ngokubona kwakho?
IZANU PF ngo-2018 abantu kade beyinike esingathi thina i-benefit of doubt, ukuthi kade belokukunakanela kumbe ukucabangela ukuthi njengoba sikhipha umgabi izatshintsha ukwenza kwayo, kwangathiwa kuyalumathisa futhi ithemba labantu. Kodwa so far osukwenzakeli kusuka ngo-2017 kukhitshwa umgabo kuzofika lamuhla, kungathi zokudanise abantu abaningi. Ngokubona kubona kwami kuzaba nzima kakhulu kuzana uPF ngakhangela ukuthi khona ngo-2017 kuzese lomjabulo okukhipha umgaya umnanga kwawo president wanqoba uchamisa nge-39,000 votes kuphela so ke ungakhangela indlela i-economy ehamba ngayo into ziba zini i-corruption iyaphambili eziningi izinto ezihlukuluza abantu emoyeni ngibona ngathi abantu sebezadela ukuthi bethi hayi izana uPF siyayizama kodwa izameke ngibona kuzaba nzima i-election ezaba nzima xa ngiyibona mina ingaya ku-runoff and ingaya ku-runoff izabe iyingozi kakhulu kuzana uPF ikakhulu nxa ikhokhelwa ngumnyangagwa i-alliance ikhokhelwa nguchamisa bengaqondana bebabili abanye sebephumile so kwi-runoff kungaba kubi
lo ke ngumnumzana Methusele Moyo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lelalo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Barbara Tanyanyiwa isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance. Sihlaziya umkhankaso wokuvikela udlakela ezindlini owe 16 days activism against gender-based violence wona oqalise kuthange njalo okhangelelwe ukuphela ngemva kwamalanga alithumele
Okay ngiyabonga njengogatsha labomama ole MGC Alliance sithi thina siyangena kuhlelo lwe 16 days of activism against udlakela umbe gender based violence udlakela phakathi kwabesilisa labesifazane kungabe ngabantu abathetheneyo kungabe kusemsebenzini kungabe kusemgwaqweni kungabe anywhere lapho kuhlangana khona obaba nabomama kumbe sithi khona kuba khona lengxabano but singakhangela ukuthi sikhuluma ngenxa yengabomama ikakhulu ngoba udlame lolu kumbe udlakela lolu lwande ukwenziwa kubomama ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi phela omama ngabantu ababunjwe kanti babuthakathaka naturally omama ngesintwini kuba biza kuthiwa ngabesintwana because abantu aba-weak they believe ukuthi abantu i-culture itsho njalo amasiko ethu so yikho sikhuluma kakhulu ukuthi kuvikelwe omama thina njenge-MDC sibuye saphuma le ndlimba yethu thina sikhangele i-gender-based violence ukuthi iyo ebangela ukuthi omama bengatholi abakufunayo be it ku-politics be it emsebenzini be it emachurchi lokho esikubiza kuthiwa i-gender equality sikhangele ukuthi gender-based violence a barrier to gender equality so sikhangele ukuthi udlame lolu lungaphela i-gender equality siyananzelela ukulingana kwamathuba kuyabakhona ngenxa yokuthi abantu basebehloniphana abantu babengasayeyisani kuyabe kungasela msebenzi wokuthiwa nengowabomama kuyabe kungasela zikhundla ukuthiwa nezinye zabobaba bonke omama labobaba babe sebe lamathuba alinganayo ngenxa yokuthi kuyabe sekungasela udlame lolo kumbe singathi udlakela
lithi abesifazana bebandla lakho bayahlukuluzwa sokungcono yini kumbe lokho kunjengakuqala
engathi kathesi sikaboni ukhanya abantu sebesazi ukuthi ngoba into esihlala sikhuluma nge 16 days ezithandekile kodwa thina sakuthatha ukuthi into leyo kumele ibe ngensuku zonke 365 days so nsuku zonke siyakwazi ukuthi kulama-church groups whereby siyabona obaba bethumela izinto ezithethisa omama kumbe ezihlambalaza omama kumbe eziyeyisa omama thina okwethu especially mina njengomuntu omela omama isikhulumeni sabomama umsebenzi wami ngokuthi sifundisane sifundise labo ukuthi hayi lokhu akuyisikho lokhu ayisikho lokhu ayisikho kumele siyenze so kumele sibambane kuhle kumele sihloniphane lakhona kani ukuthi babe befuna ukuletha izinto zemakhitshini kupolitics ukuthi hayi omama nambani liyepheka isikhundla ngezabobaba sithi hayi okwendlini lokwemsebenzini kumbe lakupolitics kuthiyene omama labayakwanisa ukukhokhela njengani, umama uyakwanisa ukuba ngu-chairman, uyakwanisa ukuba ngu-organizing, uyakwanisa ukuba ngu-president, uyakwanisa ukuba wonke akufisayo umama uyakwanisa akwenza. So kukhanya abantu obaba ikakhulu sebekujayela ukuthi hhayi omama labo ngabantu njengabo, balamalungelo anjengabafanana labo baba.
Leyo bekuyingxoxo nonkosikazi Barbara Chanyanyiwe, isikhulumeli sogatsha olubona ngabesifazana kubandla le-MDC Alliance. Ebesixoxa laye kuhlelo oluphathelane labesifazana.
Namhlanje sixoxa lomhlabeleli wenkayi uSikhosana Buhlungu osanda ukucula kwele South Africa eGwanda, njalo obecula eVictoria Falls namhla ntambama endaweni yokuzithokozisa iComfort Pub and Grill.
Hayi, into eyangithabisayo eSouth Africa, angithabethi indawo engangiqalisa ukufika kiyo ukuthethula ingwe ngizalwe ngumama lobaba. Bangithakazelela kakhulu, angangithiwa ngabantu abake bamboni. Ngafika eHebrew, ngafika eThembisa, ngafika eChrister, ngafika hayi, ngakholisa kakhulu.
Kulula yini ukuhlabela estejini njengoba ungumuntu osejayele ukucula nje ezifanele ebantwini? Senzwa umculo owethulwa ngabanye behlabela ngawo, wakwamukela njani lokho?
Ngempresa la ukuthi nasi sipho sakho sethabela ingoma zambe zana nje, hayi ko Themba engikhulisa nje ukuthi hey njoti une talent selikhulisa ingoma zambe zengazithaya.
Uthini ngoxhaso olutholayo kumadlela sikhobokhobo nabanye bakhe ngokuthuthukisa?
Unyenze ngaba lo tinto empilweni, asengithuthukile, hayi selami sengikhanya, sengiyindoda, sengikhamela esiwayeni, sengindempofu
zalezela amanga phakathi komnyaka. Nalantete
Yemi usithandekile mhlawumbe.